Hayo ukukhona ukuthi siyakhuluma amabandla wonke ayakhuluma ukuthi sizayenzani lo baba lo njengoba ikholombi yethu sisiya phansi. So abantu bathola kanti sokuyenzenjani ziyapho ukuthula kuphela ingakhulumi. Khulumani nisele ukuthi indlela yiphi esingayihamba. So okukho lokuthi siyakhuluma ukuqalisa okukhuluma esiyenze le MDC kuzawe le PDP kuzawe lawo le MDC ekaWestbank kuzawe le ZAP ekaDumiso kumele sonke sihlangana sibambane yenze into one. So ukubanyana yinto egadakileyo esikubonayo.
Manje nxa likhangele lina ukubambana lokhu kuyaba kuyikubambana ukuthi kube libandle lilodwa kumba amabandla abe lokwehlukene kodwa lisebenzelana ndawonye?
Ya ikho lokho sibili. Amabandla azabe ethiyene kodwa sizabe sisebenza sonke entweni ezibona ukuthi into ezikuthi izinto zethu zihambe kuhle.